kati sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 Lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uzawuthuthukisa umnotho welizwe osumi nganxele umongameli Emmerson Mnangagwa na?
Icabinet efunakalayo ngenjani? Ufunakala an inclusive icabinet ehlanganisa wonke umuntu abaphuma ekucabangeni okuhlukahlukeneyo eyabantu abahlukileyo. Nxa engakwenzanga lokho angafaka izami yakhe yedwa eyabantu bezanu kona labantu abadala esiyokudala sebajwayela abalaphazayo khona umkhono ngekuvuke.
Ibandla le-MDCT lithi amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ayakhala nxa kukhona okusilelayo.
Esikujahileyo ukuguqula impilo yabantwana baseZimbabwe. Kodwa nxa izani yona ikhokhelwa ngumnangagwa bebona ukuthi asilancedo, akudingeki ukuthi sibe khona thina ethi injongo sonke siyazi ukuthi kumele siye kukhetho esikukhalelayo ukuhlonipha ilungelo likazulu leZimbabwe ukuthi anelise ukuhamba kukhetho.
Kuqhamuka inkulumo phezu kokungananzwa kwenkokheli zomdabu emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Whereas we were colonized by the British, but I think inauguration yetu, and that has got nothing to do with Mugabe, but everything to do with Africa in general.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzawuvuselela na umnotho welizwe osumi nganxele umongameli Emmerson Mnangagwa? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabaningi ngesikhathi uZulu emelele ukuzwa ukuthi uzakhetha amalunga anjani kudale labaphathintambo kahulumende wakhe uMnumzana Mnangagwa. Ingcweti ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi uMnangagwa kumele angakhethi abantu abakade baba kuhulumende kodwa adinge abantu abakhaliphileyo.
Ye, unakho ukuvuselela umnotho. Into edingakalayo kuphela ikwenza into ezithile. Unanzelela sidinga abangane ukuzwisisana labantu labalandelazwa ngumdabe nxa ngabe engabenza babe ngabangane belizwe lakithi ngendlela efaneleyo. Abuye futhi abhadale izikweletu lezo ezifanele zibhadale ukuze siqalise ukukweleta izimali. Abuye abeke eceleni umthetho ophathelene le-indigenization ngendlela osebenza ngakhona ukuphotha ama-investors athe isiqiniseko sokuthi i-investment yabo ukufaka kwabo izimali kuvikelekile enze sure ukuthi kule-free and fair election ukuze abantu basuphiseke ngombuso okhona. Abone ukuthi amalungelo abantu ahlonishwa nakho konke lokhuyana ukwenza kube lula ukuthi kulethwe izimali phakathi kwelizwe. Ayengakwenza lokho loba ngubani nje angali
kodwa nxa sikhangele uMnumzana Mnangagwa ube ngumuntu ongani kalasekelo ebandleni. Siyakhumbula ukubana uke wanqotshwa ezama ukuthi abe ngumgcini sihlalo webandla. Kutshengisani lokhu ukuthi enganqoba yini ukukhethwa?
Ye, ukhetho senganqoba ngoba abantu kabamanga wandawo kukanti bayasuka ngapha bayengapha bayengale bayengale. Nxa ngabe bengambona ngumuntu ongavusa i-economy izanu lelizwe lonke kakufanani. Izanu ngeyinye ilizwe ngelinye. Abantu badinga ukudla, abantu badinga ukuthi baye ebhenki imali, abantu badinga ukubona ukuthi babhadalela abantu abesikolo imithi ezibhedlela. Ukuthi ize ngomnangako kumbeize ngowesiko kumbe ngobani asidingi kangako. Yikho lapho kulingozi khona kulaba abayi-opposition nxa bangacabanga ukuthi uMnangagwa akakwazi ukuvoteleka. Angazenza lezi zinto abantu abakhangelela ukuthi zenziwe, uyavuka kusasa esengupresident ewinile ngendlela eyisimangaliso.
Asikhangele idale labaphathintambo ikhabhinethe. Ubona ungani ngumuntu ozakhetha ikhabhinethi enjani?
Ngibona sengathi u-under pressure usengcindezeni yokuthi akhethe ehlanganisa abantu abavele endaweni ezihlukahlukeneyo. Kodwa ngabona labantu abavele bebusa kunye lo Mugabe ababuyisele futhi kuyakwenza ukuthi umhlaba ungasuthiseki ukuthi ukufaka izimali kuyanceda. Kuyakwenza ukuthi abantu beZimbabwe bangasuthiseki ukuthi ngumbuso omutsha. kudingakala ukuthi afake i-cabinet entsha elabantu abatsha, abantu abangcoli ne-corruption kangako, abantu abalombono omutsha, abantu abazazwisisa i-vision afuna ukuyenza, hhayi abantu asebe-recycle baringaphansi kwembuso kamgale basuke ngapha ku-education aye kweze-economy aye kwe-housing aye ngaphi ngabi xa angenza into enjalo uyabenzela. Kodwa ngizakhuluma futhi ngokuthi i-cabinet efunakalayo ngenjani. Kufunakala an-inclusive i-cabinet ehlanganisa wonke umuntu abaphuma kucabangeni okuhlukahlukeneyo eyabantu abahlekileyo. Nxa engakwenzanga lokho angafaka izami yakhe yedwa eyabantu bezanu bona labantu abadala esiyodala sebajwayela abalaphazayo khona umkhono ngekuvuke kuyadilika fonke kusiya phambili.
Alo, ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje abaphila ngokuthengisa imali ezitaladeni bathi ngemva kokugcotshwa kamongameli Mnangagwa isisindo semali yohlobo lwebhonde sikhuphuke kancane. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zithi lokhu kungaba kutshengisa ukuthi abezomnotho bayamthemba umnumzana Mnangagwa ukuthi engavuselela umnotho welizwe. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi iConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Mujekeza othi kodwa kusasemasinya ukuthi kucace ukuthi umnotho welizwe usulubhekise kuphi.
Okwenzakala elizweni, it could be too early ukuthi sithi umthengi usele nga, but into ekhona is that into yonke yayenzaka in a peaceful environment. Isikhathi esiningi abathengi bayahluthwa nxa sokule demonstration elutha ama-shops, echaya abantu eyenzani. Those type of demonstrations sometimes they achieve negative impact kubathengi. But okwakhathesi into zonke zayenza in a smooth way. And more so indlela i-international community pledge ngayo, isupporta ngayo, kutshengisela ukuthi i-future i-bright for our king.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo unjani kakhulu emabhanga lapha, imali iyatholakala yini?
Emabhanga imali yayingakatholakali, but abalapha sebekwazi ukuthi at the times iZimbabwe yaseyifike esigabeni sokuthi imali asisayidingi in terms of i-hard cash yokuthi uyihambe esandleni. I-mobile money transfer seyiphezu kakhulu, ama-bank swipe lawo, so yathola ukuthi almost endaweni zonke akula umthengi ozahamba ephenduka engasefwanga because hala ikheshi ezandleni. Abanye bayithenga besebenzisa amafoni abo, abanye bayithenga besebenzisa amakhadi. So umumo uqalisa abathengi labathengisayo bonke babe resista, but kwafika esigabani sokuthi abantu ukuthi kukhanya that was the only convincing way ukuthi bayenze. So sikhuluma khathesi is business as usual, abathengi bayazithengela besebenzisa amafoni abo, bayazithengela besebenzisa amakhadi abo, labathengisa labo bayakwamukela the same way beyamkale i-cash ngayo.
Sona isisindo se-bond nxa kuqathaniswa le-dola simi njani?
Isisindo se-bond nxa siqathaniswa yi-dola kule official rate e-government e-bank le ukuthi i-1:1 i-official rate leyi iyosebenza even abantu nxa befuna ukuyethenga isitolo, nxa uthenga isinkwa isitolo yidola whether usebenzisa idola le-America or usebenzisa i-bond. But kulabana laba befuna ukuthi bazuze idola ukuthi bayithenga phandle because i-bond alithengi phandle, labana nxa sebefuna ukuthi bafuna ukuyethenga phandle yiwe the times bayahlangana nama-parallel market which is not official. So into i-parallel market iyadependa ngomuntu okunikayo ukuthi yena ufuna malini and uyabe ekhangela i-desperation yakho. Abanye bayalithengisa idola le-America bafuna i-$20 in terms of ama-bond, abanye bathi $25, but officially or if nxa uthenga e-shop ababuzi ukuthi ule-bond or ule-dollar, imali yakhona yayafanana.
Alo-ke ngumnumzana Comfort Mujekeza, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi i-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lokhu sikudaba olufanayo ibandla leMDCT lithi amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emkhosini wokugcotshwa kwakhe atshengisa ubukhokheli obuqotho. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Obed Gudu uthi amacebo kaMnangagwa okuvuselela umnotho ayafana xathu lawebandla leMDCT. Ugudu uthe ulethemba lokuthi amasotsha azabuyela enkambeni zawo njalo engazaba lohlelo olufanayo lokususa umongameli kwelakusasa. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Ekugcotshweni kukababa uMnangagwa eHarare eZimbabwe, thina njengebandla leMDCT uMnangagwa esithi izifiso zakhe ezokuthi aguqule inhlalakahle yabantwana baseZimbabwe esithi ngesilungu sokuthi uMnangagwa uzathi ezesenza i-State of the Nation Address aqalise ukucubungula izifiso zakhe zokukhula abantwana baseZimbabwe ebugqineni bukamgaqo.
Manje ungasitshela ukuthi nxa lina njengebandla likhangele ikakhulu umbuzo othi wona ilizwe lizahamba phambili njani nxa kungela malunga ebandla lenu, lithini nalo?
Hayi, thina sivele kasijahanga ukuthi kube lohulumende wenkazato lezane esikujahileyo ukuguqula impilo yabantwana baseZimbabwe. Kodwa nxa izanu yona ikhokhelwa nguMnangagwa bebona ukuthi asilancedo, akudingeki ukuthi sibe khona. Thina ethu injongo sonke siyazi ukuthi kumele siye kukhetho esikukhalelayo ukuhlonipha ilungelo likaZulu leZimbabwe ukuthi anelise ukuhamba kukhetho. Sikhuluma kusingenje, sinabantu abalabazali abavela ngaphandle kwamazwe aseZimbabwe, abazali okhokhokhulu bona laba labogogo yibo abakha iZimbabwe. Namhlanje bayaliswa ukuthi bavote ukuthi kuthiwa ngama-aliens. Ungakhangela njalo labantwana baseZimbabwe, sonke wonke umuntu emhlabeni ukuthi azakale ukuthi uvela ngathi kumele abe nesithupha selizwe lakhe. Sonke eZimbabwe lapha silezithupha, kodwa sesilenkinga eyokuthi uhulumende ukuthi khona kumele sikhiphe ubufakazi bokuthi sihlala ngathi. Usekhohliwe uhulumende wezane wamasipela ukuthi bona yibo abadiliza izindlu zabantu ku-Operation Murambachini. So i-proof of residence leya bathi bayayifuna bathi bonakale ngabi. Angithi ukuthi i-proof ukuthi wena ngumntana waseZimbabwe lizenge lesithupha elithengisa ukuthi ngumntana waseZimbabwe.
Manje nxa kuyikuthi umongameli Mnangagwa engenelisa ukuthi awuvuselele umnotho welizwe, aliboni na ukubana njengabandla eliphikisayo lingaba seliphelelwe ngamathuba wokuthi libuse?
Inkinga esilayo yikuthi asoze simbambe iganyavu ukuthi asisebenze labantwana baseZimbabwe ukuthi siguqule impilo yethu. Singezambambe iganyavu. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi kumele sibe nyandanye. Thina esiza kwenza yikuzwa ukuthi yena uvele uthini. Ngoba nxa ukhanyile ubaba uthina amasa waphuma esithi izanu kayisoze isebenze le opposition. Ubaba uSK Moyo laye waphuma futhi wathi izanu asoze isebenze le opposition. So singezababamba iganyavu. Kodwa nxa beqinisile sibili ukuthi sikunika ukuguqula impilo yaseZimbabwe, sinasizakuzwa ngabo.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uzakhulumisana losandakhethwa ukuba ngumongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa. Sixoxe lesikhulumeli sakhe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ye mnumzana, ngiyakwamukela kuhlelo.
Sabagande, salibonani salibonani bantu bemathebelele lonke.
Ye, ungasitshela ukuthi njengesikhulumi senkosi kuyini okwenzakalayo?
baba ngathi sinamhlanje njengobukhosi abasebenza lenkosi ukuze siphume lezinqumo sikhangelane lalokho sokwenzakele eZimbabwe lapha sebetshintshe khona ubukhokheli sikhangele ukuthi sibone ukuthi kanti thina sisuka sisiyanga njalo indaba yethu isusa kwansisanga njengoba naso kulalo omutsha lwana kade lokho esikhuluma la engane akeze ukuthi sithini but sizafuna ukuthi khona funa siqale sibone ukuthi sizakhulumisana njani lalo omutsha yena uzayithatha kanjani indaba ye.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Stanley Raphael Khumalo obekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 le 15460 13860 kilohertz. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Egypt. Iziphathamandla zikahulumende zithi kufe abantu abangamakhulu amathathu lanhlanu bebulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalwa ecatsha esigabeni seSinai Peninsula. Abangamabili lasikhombisa abafileyo ngabantwana. Siziphetheke indaba za kwamanye amazwe ngase Sanaa eYemen. Indizamchina ezintathu ebezithwele ukudla lenye impahla zifikile esigodlweni seYemen iSanaa. Limpahla ngeyokuqala ukuvunyelwa kulelo lizwe kulandela ukuvinjwa kwempahla yokuphathisa iziphepheli nguhulumende. Inhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla ezijeneyo phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Borders Association ithi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zilokhu zizidla ingqondo ngokuthi ziphindele ekhaya na kulandela ukugcotshwa kukamongameli omutsha. Sixoxe lo mgcini sihlalo wenhlanganiso le umnumzana Dennis Juru.
Yes, abanye batsho njalo bathi basebefuna ukubuyela abantu abanjengalabana kade betwimland elokhu ele something ne-politics bafuna ukubuyela kodwa abantu laba yenza ama-business basafuna ukulinda kancane ukuthi babone ukuthi kuzoba njani.
Ye manje ngemva kokuzwa lokhu okwenzakale ekhaya kukhona yini abantu abakwenzileyo ikakhulu ukuthwala kumbe impahla njengenhlanganiso likubonile yini lo?
Cha, abantu basathwala njengensuku zonke plus uyabona ukuthi sekuyisikhathi se-Christmas so asiyabe singasawazi ukuthi indaba yokuthi sokulombuso omusha kumbe inxa yokuthi isikhathi sekhefu le-Christmas eliyenza ukuthi abantu bahambise impahla eZimbabwe but khona abantu bayahambisa impahla zabo eZimbabwe.
Njengoba usitsho wena ukubana isikhathi sekhefu le-Christmas sesisondele, kuyini kahle kahle elikubona kusenzakala? Kuyafana le minyaka yonke yini kumbe lo umnyaka baningi abantu abathenga impahla eSouth Africa?
Ya baningi ngoba eSouth Africa siyabona ukuthi ama-permits aya-expire. So wonke umuntu onempahla yakhe kuyabe kufanele ukuthi ayihambise ekhaya bazohambisa impahla bengabhadali i-duty. So ngibona ukuthi impahla iyahamba ekhaya kakhulu. Ngeke kufane nenye iminyaka abantu ama-permits abo engaya-expire.
Kudaba lokuyabhalisa ukuvota ke bakhona elibabona besuka besithi bafuna ukuthi bayibhalisa isikhathi singakedluli?
Hayi, baningi kakhulu abantu bafuna ukuyobhalisa especially emva kwakho kwelo kuzweni kokuchintshile kuzweni government upresident abantu bafuna ukuyovota kakhulu siyabona ukuthi abantu bahamba bazafuna ukuyobhalisa ukuthi bavote ngo-2018 banengi kakhulu
njengoba sokulo hulumende omutsha kuyakhanya yini ukuthi bonabo abafuna ukuyavota babe beyavotela ubani
abantu angekhe basho ukuthi bazovotela ubani but into engiyibonayo ukuthi sebe-free manje abasasabi kukhona ukusaba kukhathe kukhona ebantwini okuthi umgabe kuyinto eyokuthi abantu khade beyisaba igama kuphela lokuthi umgabe abantu bebengafuni ukuyolisho besaba from even u-vice president yena ngokwakhe uNangagwa ubesaba umgabe kakhulu so ngiyabona ukuthi abantu sebefuna ukuyovota plus sebe nethemba kancane ukuthi ha sometimes kungaba ne-change or something ngoba ngesikhathi sikamgabe abantu sikhathi bengasela themba lokuthi kungaba ne-change noma ungavoteli i-opposition kungaba ne-change so kathesi ngibona ukuthi abantu sebefuna ukuyovota kakhulu
alo-ke ngumnumzana Dennis Juru umgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla ezijiyeneyo phandle kwelizwe bethengisa elizweni eye-International Cross Borders Association besixoxa laye ecingweni ese-Johannesburg kwele-South Africa. Umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ugcotshwe izolo esigodlweni iHarare enkundleni yeZimbabwe National Sports Stadium. Kodwa inkulumo yakhe yokunanza abahlonitshwa weqe inkokheli zomdabu osekuthiye ziganunwabo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unduna uGampu uthe yebo bakubonile ukuba kube lephutha ngakho sebekhulume londuna uFortune Charumbira ovumelane labo wathi bazakulungisisa njengoba ebhalelwe inkulumo mhlawumbe umabhala ulibele ukuloba izinduna kuhlandla lokuhlonipha.
Yebo izinduna zisaluthwanga. But I think he missing ngafonela uCharumbira ngambonisa ngakho wathi yela ukunanzelile. But uthi yena that was a mistake maybe abantu ababhalele president speech kodwa abantu ubebala kade kubhaliwe so ubebala okade kubhaliwe kutsho ukuthi abambhalele ispeech babangazange bacabange ngezintuna but ngizwe sithi ukhona zakwenza angazi ukuthi izinduna zethukile lizwe lonke zethukile ukuthi angela kuthuthi vela zinanzwa hayi into engikhona imbi.
Inkokheli zomdabu zihlala zisetheswa icala lokusetshenziswa libandla leZANU-PF ekukhankaseleni ukhetho. Umlweli wenkululeko owalwa impi ekuviyo leZipra umnumzana Buster Magwizi uthe yebo induna kazihlonitshwanga kodwa labo kuzaphu njengebutho leZipra abasahlonitshwa emicimbini eminingi ethi sekulobugovu ekubusweni kwelizwe.
Ye bachilo sibazwile lathi amawovethi asichilesanga ngento yangakhona ngoba into kade siyivumelene ukuthi kuyiza kuba yiyo ayiseyikho ngoba sesibona ngathi lawa amadoda sefuna bona ukuhle bazibambe intambo zombuso welizwe akusela lowana isigaba lesana esokuqhubela phambili umbuso ongasingathi thina yi-transitional government. Sesibona ngathi amadoda lawa sehle kufuna ukubamba wona bahle babe yibo bodwa kuphela kwenhlanganisweni leyo kutho ukuthi nezinye inhlanganiso ezincedisileyo including ama-MDC lamanye ama-members of parliament abakuchelesanga ngento yangakhona ngenxa yokuthi isibachiya ngaphansi.
Ohlaziya ngezemvelo umnumzana Phathisa Nyathi uthe uma kulesiga esinjalo esenzakeleyo baza kuyahlala phansi lomongameli Mnangagwa bambonise indlela uma kulephutha.
Hayi sina esingakutsho ukuthi hayi sizamfundisa ngithi mutsha. Yes, nxa emutsha kuba khona mina okunye engizakhuluma ngakho with not necessarily kuwe because ubuzile. Mina I'm an Afrocentrist. whereas we were colonized by the British. But I think inauguration year too, and that has got nothing to do with Mugabe, but everything to do with Africa in general. Let us incorporate certain rituals, certain ceremonial aspects that as African people we used.
Unyathi uthi yena vele uMongameli Mnangagwa wamboniswa emaphutsheni ukuba uzalibusa leli phose iminyaka elithumi edluleyo ethi noma bembonisa ngeke bambamba ngamandla ukuthi abananze ngoba kukuye ukuthi ahloniphe inkokheli zomdabu kumbe hatshi.
Sizamtshela unless angatahayi na is not interested. But sizamtshela ukuthi besivele sikwazi ukuthi uyabusa. That one we knew. By a lot of people, Savona, we gave that story to the Sunday News. But what 2009, they're about, I am born and so, and the few people who I had told over the years, there was, Avani Vate, Savona, Savalega, but I put up a little bit, not I, Avani Tavanchela, would so little. Jalo Loga Fanga, I was able to feel it. Anything minangani chinchi uloke nga uchengiswa nga waliki. Kasalanga na.
Inkokheli zomdabu zizonde zigane uNwabu zithi ukungahlonitshwa nguMongameli kule nkulumo enkulu. EZimbabwe inkokheli zomdabu ziyahlonitshwa njalo yizo ezibambe umthetho lamasiko emaphandleni lo manje vele uhulumende odlule laye ubengazinanzi. Kumaviki ambalwa adlule inkokheli zomdabu bezihlangene lowaye nguMongameli uMnumzana Robert Gabriel Mugabe kobulawayo lapho ezathenjiswa ukukhwezelwa iholo kanye lokuphiwa imota ezintsha. Ngakho kulandela ukungahlonitshwa nguMongameli Mnangagwa sekubachiye belokhophe. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amigelo osigcibela uhlelo igama lakhe ngo Chris G Makoya singakehlukani ka sikhangele inhloko zendaba. Kambe uzawuthuthukisa umnotho welizwe uMongameli Emmerson Mnangagwa. ibandla le-MTCT lithi amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ayakha lanxa kukhona okuselelayo. Kuqhamuka inkulumo phezu kokungananzwa kwenkokheli zomdabu emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Selugqiba uhlelo lapha igama nguChris Gande.